sizamelela ke ukuthi iphume leyo mali njengoba ukwazi ukuthi uhulumende wethu nguhulumende odlela esandleni akulanto ebambekayo ke ekhona in terms of ukuthi imali itholakale elizweni so ke ngalokho sesiphonga uthemba ukuthi leyo mali izaba khona njengoba umthetho lo ngibekithi iconstitution yokuthi isetshenziswe kanjani imali leyo isiphumile
ukhona emabhanga lizayifinyelela yini limali sikhangela ukuthi imali yasilela emabhanga iyasilela elizweni
Well emabhanga ambona ukuthi kungaba lohlupho ngoba ungakhohlwa ukuthi le asiyo mali edinge ukuthi ube uthatha ke ngoba usiba le cash kodwa imali edingeka ukuthi ukwaniseke ukuthi kumbe uyabhala iRTGS kumbe uyabhala uyaswayipha kumbe wenza konke okufanele ukuthiwa yielectronic money transaction so ke ngalezo ngaleyo ndlela ke mbona ngani hayi akungeke kube lohlupho ngoba uzabe uthenga izinto okufanele ukuthi zisebenze ku constituency okusalayo nje ukuthi ke sokuyafuza ukuthi nxa ule ungala transport eyakho eqondane lawe kabe sokufanele ukuthi ke uthule lo ongaswayipha kumbe ongamenzela electronic transfer kumbe i-bank transfer kungakuthi kube le cash phakathi
indaba yama allowances ke elilokhu lingakawabhadalwa limi ngapi khonapho
Well lokho kufanele ukuthi uhulumende wethu ngawe uyayangeka kambe sure ukhona umuntu ongasebenza for 5 years lokhu engaphiwa imfanelo lezo azisebenzelayo nxa ngisitsho nje abantu bayamangala ukuthi kathi ama MPs pho ahamba nje eParliament ngenxa ukuthi ke thina singama politicians njalo sikhethwe ngabantu simela abantu isikhathi esiningi lapho kufanele sinike lawo ma allowances sigcina sisebenza ezethu imali silethemba lokuthi azaba khona ama allowances kodwa osokusenza ukuthi abantu bakhulume ukuthi hawo nanko phela i term sisiyaphela 5 years sisiyakwana sokusungakatholi la ma-allowance. Kuswelakalani ukuthi sithole kumbe lowo muntu athole lawo ma-allowance. Ngoba ungakhohlwa phela ukuthi-ke khathesi abantu kule ndingeko kulokukhangelela-ke okuningi ukuthi sokuzabuya phela amakhampeni lo oyabe efuna mhlawumbe ukubuyela kumbe oyabe esebenze kuhle labantu uyabe fanele ukuthi-ke abe sesebenzisa kumbe abe lokuncane ukuthi abe sehamba ayevuselela kulokho kumbe ayengezelela kulokho kade kwenza ukusebenza labantu. Kugcina-ke sokusiba nzima kulabo abangathi oba-businessmen ukuthi basebenze kuhle ngenxa ukuthi imali zabo okufanele ngabazinikwa ngabazinikwanga